Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe phakathi kwesiphathamandla se-IMF umnumzana Wojciech Malizewski lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Wojciech utshele intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayekele umkhuba wokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
But then there are also steps that need to be taken in terms of making sure that a new monetary and exchange rate framework is in place, and that this framework promotes the main goal of macroeconomic steps. So our discussions were also covering this area.
Uqhubeke esithi umnotho weZimbabwe usebunzimeni kodwa ulakho ukuthuthuka ngenxa yemisebenzi yokulima leyokwemba amatshe aligugu. Uthi njalo imali ethunyelwa yizizalwane zelizwe ezisebenza emazweni angomakhelwana laphetsheya kolwandle ngokunye okulakho ukuncedisa ekuthuthukiseni umnotho. Uncube uthi inkulumo phakathi kukahulumende labe-IMF zihambe kuhle kakhulu njalo bayemukela inkuthazo lamacebo abawatholileyo.
Sasixoxisana namhla ngesikhathi IMF ibilapha kwabamaviki amabili ikhangela into ezitshiyeneyo. Okokuqala ukukhangela ukuthi imali yethu iqine, singayiqinisa njani ibe stability zizimeziqoilezonto savumela ukuthi hatshi kumele sizame siqinise lathi siyavuma khe sikwenza. Sasesikhangela okunye futhi ukuthi uhulumende lathi xa esenza ama-programs akhe akwanise ukuthi lokhu akwenzayo akubhadalele ngemfanelo, kungabi lokunye okuyabe kuphandle siza kuhlela ukukubhadalela lokhu esithi khona ngesilungu living within our means.
Ingcitshi zezomnotho zithi loba nje ukukhanya umnotho welizwe udonsa nzima, kubalulekile ukuba uhulumende afunde ukusebenzisa imali ngemfanelo njalo aphungule inani labaphatha intambo bakhe ukuze alondoloze imali. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Rejoice Ngwenya osebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Economics othi udubo olukhona ukuthi uZulu kasamthembi uhulumende weZimbabwe.
Lo le ndaba lwemali ukuswelakala kumbe ukusilela kwemali yangaphandle liqiniso ukuthi uhulumende wethu, hayi umhulumende wakhona mkhulu kakhulu. Abaphathi ntambo baningi kumbe bangamashumi amabili amahlanu ilizwe elincane kangaka. Umnotho wethu umulutshwane lokhu kukhulunywa ngama-4-5 billion. So kuthi liqinisa ukuthi nxa befuna ukuthi kungabi le nkinga kumbe i-pressure ebakhona kumali yangaphandle kwelizwe ama-US dollars, bayafanele bazama ukuthi uhulumende wabo abe mlutshwane.
Eyinye ingcitshi ecubungula ezomnotho osebenza lenhlanganiso eye-Center for Disability Zimbabwe umnumzana Masimba Kuchera laye ukhala ngokungathembeki kwahulumende ekuphumeni le mthetho engaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuzaba nzima ukuthi uhulumende akwenze ngoba i-economy isihijekwe ngama-cartels labo ababenefita from i-currency distortion, ababenefita from ukungami kuhle kwe-economy. Ungananzelela uzabona ukuthi kune-gazette elaphuma ngeviki edluleyo elikhipha amanye ama-companies ukuthi angalandeli imithetho ye-procurement.
Inhlanganiso ye-IMF ithi umnotho kweleZimbabwe uzancipha ngokuyisilinganiso esedlula kancane okuthathe ekhulwini i-3.4%. Uthuthuke ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane okuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.3% nyakenye. ELeZimbabwe lilezikwelete zamabhanga lezinye inhlanganiso efika phose ama-billion angamashumi amabili, 18 billion uma kubalwa lesehluleka ukuhlawulwa esibizwa ngesilungu kuthiwa ngama-arrears. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.